Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 Ntulikazi 2022 ngugaino kumete Saidi endabeni zethu zanamhlanje.
Effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance from 2.9 billion.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje koBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Cooper obemela amalungelo abakhubazekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Meli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje koBulawayo. Lumbukiso ubusele minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe uyajabula ngoba umbukiso walonyaka uyathuthuka okujabulisayo, njalo sebekusilinganiso sokuyingxenye yekhulwini i-50% emalini abayikhangelele ukuyithola emsebenzini wezokwemba.
It is indeed encouraging that end of last year, and despite negative effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance amounted to over 6 billion from 2.9 billion in 2017.
Uqhubeke uMnangagwa ethi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuvuselela ezamabhizimusi kuleli, njalo abafuna ukutshala imali kwezokwemba bakhululekile.
To the confidence that investors have in the business environment prevailing in our country and at the state of the organizers of this conference for facilitating several focused dialogue sessions and innovative platforms that cater for specific segments within the mining industry.
Umgcini sihlalo wombukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair engumcebisi kamongameli uMnumzana Busisa Moyo uncoma inzuzo etholakala kwezokwemba.
Umongameli beqonqosela ukuthi kumele sisibambe leyo nhloso, leyo ntaba yokuthi 12 billion. Thina njengebe-ZITF siyajabula ukuthi lathi siyancedisa ukuthi siyibambe le i-12 billion ngokuletha abantu ndawonye ukuthi bakhulume, baxoxisane. Kule 2.4 billion okuthiwa khona isetshenziswa ngalabo abembayo bethenga izinto ezijiyeneyo. Le i-2.4 billion thina besikhangelela ukuthi ithenga izinto ezibunjwa kumbe eziyenziwa lapha eZimbabwe. Yiyo inkulumo ekhona lakusasa, inkulumo leyo sizabe siqhubeka phambili ngayo.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube yena uchaze ukuba imitshina ekumbukiso ingasiza idolobho lakoBulawayo.
Umbukiso wanamhla muhle ndimboni participation inhle kakhulu, iphezulu. Even lama products abuyileyo this time, hayi ngiwathandile. Ngize ngiyoyisa ukuthi alibana bengilabo abe-local authority ukuthi nxa sibona esicabanga ukuthi siyakudinga, noba ngibonile kula magreta, kule escavetha, kulani esikudingayo, ngiyakudinga vele. Ngifuna ukuyahudula abanye abantu mbuye labo la ukwenzela ukuthi esikuzingelayo sihle sikhulumisane labantu bangkhona besinika ama-quotation sisubmitela besingasubmita khona. Ngifuna ukuthi sisizakale koBulawayo.
UNkosazana Thari Romelodi Mugandavuthe owenkampani ye-Midlands Metals abangene umbukiso walonyaka we-Mine Entra uthi kuyathembisa ukuba bayathola amabhizimusi.
Ngama-manufacturers ama-ferrous laba-non-ferrous metals, so ngansisho njalo sitsho izinto ezilungisa nge-cast, so siyalungisa silungisa ama-mill balls, silungisa lama-bitters for ama-mills, ama-mill akhona futhi siyawalungisa. Silungisa futhi konke okukrashayo, ama-mills, ama-ball mill, ama-mill lama space amayama ama mills yenye department ina leyo
umbukiso ubunjani njalo likhangeleleni yela mathuba ina mali okwenzwa
hayi business to be like sikhangelele ukuthi lati si ama projects ethu ayanceda ama small scale and miners so we are here ukuthi nxa bengafika kithi so yakwanisa ukubancedisa ukuthi labo baqalise ama business abo lati sithole le business sikibo through ama projects ethu.
Umbukiso we-Mine Entra uqale izolo mhlaka 20 Ntulikazi uyagqitshwa kusasa mhlaka 22 Ntulikazi. Amankampani adlula ikhulu lamashumi ayisithupha i-160 enelise ukuphatheka embukisweni walonyaka owe-Mine Entra 2022. Abakulo umbukiso ngabakulo umsebenzi elizweni jikelele kanye nabavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Explore, Extract, Expand Towards Sustainable Mining Value Chain. Nimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kupe. Ukhuphe ubelilunga ledale lephalamende eleSenate engene emela abakhubazekileyo engowebandla le-CCC. Ngesikhathi etshona ubesebenzela amalungelo abagogekileyo njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli se-council yakobulawayo, utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi balahlekelwe kakhulu njengedolobho.
Idolobho lakobulawayo likhala lemuli yakokhuphe, abahlali bakobulawayo, i-Senate of Zimbabwe leZimbabwe jikelele ngokwedlula kwababa u-Senator Watson Kupe.
Ungasichasisela ngomuyi u-Senator Kupe ukuthi yena wayevele engubani?
Ubaba u-Senator Watson Kupe was a leading champion in gender and social inclusion. Esebenze kakhulu ledolobho siqoqa njalo silungisa umsebenzi oncedisa ukuhlala kuhle abantu bonke edolobheni kakhulu abantu abagogekileyo o esingathi ngabantu abale disabilities.
USenator Kupe uthola inhlonipho ebantwini bakobulawayo abaningi. Bamkhumbula ngomsebenzi wakhe uphi?
Sasebenzela kakhulu njengedolobho ukwakha i-gender and social inclusion policy njalo lamanye ama-programs ayewater and sanitation esasebenza nawo lama-partners. Ubaba uKupe ubele association ayikhokhelayo i-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Leyi ube kwi-association e-active kobulawayo njalo iloke i-active kobulawayo incedisa abantu abaphila le-muscular dystrophy. Njengedolobho siyananzelela njalo siyawubongela umsebenzi wakhe ukuthuthukisa abantu abagogekileyo njalo ukuthuthukisa i-inclusion, i-social inclusion of everyone in Bulawayo. So Dolobo, His Worship the Mayor, ama councillors, aldermen, uTownclerk, the mayor, heads of department, edolobho lakobulawayo, bayakhala lemuli yakokhuphe ngalesi sikhathi. Silahlekelwe kakhulu omuntu owayesukumela phezulu ukwakha uBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sekhansili yakobulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abantu abaningi kobulawayo bathi akulancedo ukuyahlola amagama abo kuluhlu labelilungelo lokuvota ole-voters roll ngoba ibandla elibusayo kalisoze liphume embusweni lanxa linqotshwa ukhetho, kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Abakhangele ezokhetho lenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyethusa kakhulu ukuthi abantu abalandaba lokuyahlola amagama abo uluhlu lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll bona bebhekane lobunzima obumangalisayo eZimbabwe. Omunye othi kazihluphi ngokuhlola ukuthi igama lakhe likhona kumbe kalikho ngumnumzana Madodana Fuyana ohlala eMpopo makoBulawayo.
Ngaphinda uzovota nganyana azangcedo ngoba kathesi kuyatsho ukuthi sikhuthaza ukuthi siye check amabizo but ngaze sivote still kakho kufanana izani yalo yokungena kumele kusiyabe sisenzela nje yona ukuthi vele sihlezi iveliyo ephambili. So angiboni ukuthi mina ngaze ngi-check ibizo ngenzeni abantu bekukhuthazwa isenzani. Bakukhuthaza nje ukuthi bona bangene bazibonele bazibusele embusweni wabo bahlale besibisela phansi bona besiya phambili. Njenga lapha koBulawayo kuningi izinto eziningi aziphumeleli. Ma-mines kathesi kunje yibo abantu eziningi kwakube sincindezela besiya phambili. Yibo abainvestile into eziningi bethatha konke. Maplaza abanye basuka khonale bezolima isisemu abantu bezane bathatha indawo zethu.
Unkosazana Namesi Moyo welokishini lelo uveve akazake vele abhalise ukuvota ethi ngoba ayisoze iguqule lutho ivoti yakhe.
Reason engafuna ukuregister ukuvota ukuthi iparty leyo khona yenza ukuthi impilo isiwomele thina njengabantu abadinga ama-peace job. Into zomila makhiwa la mali elizweni akula mali akula msebenzi siyahawula. So angiboni reason ukuthi ngiregister ukuvota ngoba i-government leyo khona vele isibamba buchapha thina abantu.
Abanye abantutshwana bathi bahlola amagama abo kuvoters roll besebenzisa omakhalekhukhwini. Umnumzana Paulson Moyo ngomunye wabafinyeleleyo lolu gwalo esebenzisa umakhalekhukhwini namhlanje.
Sengitshekhile ibizo lami kurejistingile ukuvota ngadala inumber *265 to check ukuthi khona ngathola ibizo lami likhona. Hhayi ngathi lokho likhona sokuthi alandele kule mpisa phina ngivote futhi nje ngavota i-last elections edlule futhi hhayi.
Isikhulumi sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu webandla le-Citizen Coalition for Change CCC uthi abekomishini yeZEC ayizange isabalalise umbiko wokuvulwa kohlelo lokuyahlola amabizo okuvoters roll.
Kuliqiniso ukuthi abantu abaningi abakayihlola amagama abo kugwalo lalabo abazavota ngomnyaka ozayo. Esikubona kuyimbangela yokuthi iZEC kayizange iyenze okwaneleyo uku-advertiser uhlelo lolu njalo amalanga afakiweyo malutshwane ukuthi abantu bonke beZimbabwe ababhalisiweyo ba-checki amabizo abo ku-voters roll.
Kuya phambili uNdlovu ekhuthaza abantu ukuthi bayehlola amagama abo ku-voters roll ngoba kungaba lokunye okuyabe kuphambanisekile kulungisiswe masinyane phambilini kokhetho.
Lokhu kuzaba lomthelela omubi kukhetho oluzayo next year ngo-2023 ngoba abantu abaningi bayathola amabizo abo engasekho ku-voters roll kumbe sebetshintshiwe bahanjiswa kwezinye indawo njengoba sikwazi ukuthi iZEC sike yachaza phambilini ukuthi amabizo angu-180,000 sayakhitshwa ku-voters roll. KoBulawayo khonapha kuphela iZEC ichazile ukuthi e-Country Park kuwa-28 bakhipha abantu abangu-1,000 ku-voters roll okungekho emthethweni njalo ongaqedakaliyo ukuthi kuyenziwe njani. So ngokunjalo sithi abantu kuqakathekile ukuthi bahambe kuma-polling station abo bayekhangela ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle njalo elapho khona yini kuluhlu lwabantu abazavota ku-election yomnyaka ozayo.
Ibandla elibusayo leZANU PF lalo likhuthaza intsha ukuthi ayiphakame iyehlola amabizo ayo. Enye yenkokheli yabatsha kuleli bandla koBulawayo uFreedom Rachu uyakufakaza lokhu.
Igama uComrade Freedom Rachu, umkhokheli we-Youth League eZANU PF koBulawayo. Njengogatsha olasakhulayo siyakhuthaza ontanga ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ku-voters roll kule hlelo olweZEC oluyaphela mhlaka 26. Lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ukuthi bakhona yini ku-voters roll so that benelise ukuvota ngomnyaka kumbe ngokhetho oluzayo ka-2023.
Phose zonke indawo ezifakwe ukuthi abantu basahlola amabizo abo ku-voters roll bekutshaya umoya abantu ababoyi. Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lukazulu lokuhlola amagama kuluhlu lwabelungelo lokuvota njalo lolu hlelo luphithwa mhla ka-26 Ntulikazi. Ngimele isitudio Summon ngikoBulawayo egama lami uEzra Jesus Banda.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi uzaba nomhlangano omkhulu labakhokheli bamazwe aseAfrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eWashington DC kusukela mhla ka-13 Mpalakazi uyephela mhla ka-15. Umbiko owethulwe isigodlo sakhe ese-White House izolo uthe kuzakhulunyiswana njalo ngendlela zokulwisana lokuguquka komkhathi osokudale ukutshisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi yibaphi abakhokheli abanxusiweyo, iReuters ibike ukuba kukhanya kunxuswe abakhokheli be-Afrika abangamachumi amahlanu, 50. Lokhu kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banxuswe ngoba izwekazi le-Afrika lilamazwe angamachumi amahlanu lane, 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli u-Emmerson Mnangagwa yena uzanxuswa na njengoba eleMelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula amalungelo kaZulu. Umnangagwa ngomunye weziphathamandla zaseZimbabwe ezetheswe izijeziso zenotho yiMelika phezu kodaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, uMtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yaseZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqakatheke kakhulu wankomo ngoba iUnited States okuqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world, njalo i-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank laku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia, isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi lwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba mayesiya e-United Nations. So because of i-ban akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe ilokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experience lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu ebengelakho ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech le-freedom of gathering. So izinto ezifana nalezo ngokubona kwami yizo izinto uMnumzane uMongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lokudlelwana. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isizikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama ideas asebwa implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone iprogress enkulu kakhulu, even icurrency yabo iKwacha right now bengifunda somewhere ukuthi it's either isilingana leRandi noma isidlula iRandi kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukutshengisa iprogress abayenza, because iAmerica uBiden uthi azakunceda abantu, I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So ma besiza labo ngalama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo, kuba lula kuye ukuthi ancedise.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, siphatha udubo lwemvunulo esetshenziswa ngabesifazane labantombazane nxa besesikhathini. UZulu sisole kakhulu uhulumende ngokuvimba ukutshengisela obekuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo kusasa, zikhonona ngokudilika komnotho. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende nazo zithi ziphakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe, kodwa bona bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe labacubungula ezombusazwe uMnumzana Simbarashe Nembaware endawonye lomnumzana Difa Dube onguye osungula lingxoxo.
Mina engakutsho babunkomo yinkulumo engakhulunywa yimi, kodwa yinkulumo efungethwe yi-constitution yeZimbabwe evumela ukuthi abantu beZimbabwe bayavumeleka ukuthi nxa kukhona into abangayizwisisiyo noma nxa kukhona into abangavumelani layo, bavumelekile ukuthi bakwenze khona lokuthi batoyitoye, as long as kungela violence phakathi, as long as kungela kulimaza ama-properties abanye abantu. I-constitution yeZimbabwe iyavumela khona lokho. So bekungela sizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bengenzi into abayiphiwa amandla i-constitution yeZimbabwe eyavunyelwana nguZulu wonke ukuthi iyavunyelwa ukuthi yenzi. Bengabona isibe kwesikhona isizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bakwenze lokho, ngoba nxa kuwukuthi sekubuyaliswa abantu ngendlela enjalo kuyazokuthengisela ngathi mhlawumbe sekusiba le ndlela engaseseyiyo eyokuphatha abantu. Kathi sithemba ukuthi wonke umuntu, akekho umuntu phezu komthetho, wathi wonke umuntu ongaphansi kwe-constitution.
Mnumzana Nembaware, nansi indaba. Uhulumende uthi kulesandla semfene lapha abantu bazama ukumgenqula, yikho esala ukuthi kube lokutshengisela.
Okubuhlungu ukuthi nxa uZulu ephakama esethi ufuna ukutshengisela ukungasidisiseki ngendlela ilizwe elisebenza ngakhona, uhulumende ubona lokhu kuyisandla semfene kumbe i-third force ngamagama abawasebenzisayo. It's unfortunate ukuthi kubonakala njalo, kodwa khona vele nxa ngakhangela ngubani okade ezaphakama esiyatshengisela nge-Friday, ngoba iningi labantu aliqhathwanga, iningi labantu liyasebenza. So-ke angazi ukuthi uhulumende nawo wesabana ukuthi kube le-demonstration or kube le-march, ngoba njengokutsho komfowethu uDifa ukukhona esisekelweni sombuso welizwe ukuthi hayi uZulu anganjani angayatshengisela peaceful protest. So and okwenzakalayo ukuthi-ke asila evidence yokuthi kuzaba lodlame. I-evidence yodlame ibonakala kuphela mzwana kwenziwa lokho kutshengisela, then-ke sokusesingadila ngendaba yokuthi hayi kusike kwaba lodlame, kusike kwaba lezigebengu zayadiliza i-property zabantu. But okwakhathesi kumele kuvunyelwe lokuthi uZulu ayitshengisela. And ekutshengiseleni uhulumende angithi uthi na uhulumende omutsha, it's a new dispensation. So njengohulumende omutsha kumele avumele abantu bakhulume alalele.
Ngiphenduke kuwe Mnumzana Dube, siyabona ukuthi umnotho kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, badla luklubhu, akula misebenzi, izinto ziyadula. Ubona lokho kungaba lomthelela yini kundlela abantu abavota ngayo kukhetho oluzayo?
Nxa sokubuya endabeni zokhetho, babunkomo sengananzelela ukuthi lizwe Zimbabwe kwesikhathi abantu abaningi abakhangela ukuthi umnotho umi kanjani ngoba sesabona laphambilini kusiba lezinye izimo lapho kokusiba lo mnotho ongahambi khona kahle kodwa kuqhubekele phambili abantu bavote bavote ngendlela ababe bekhangele ngayo kodwa ke ngibona ingathi okwakathesi endaweni kakhulukazi ezisemadolobheni ye kulo mthelelo omkhulu ekakhulu endaweni ezisemadolobheni kodwa endaweni ezisemakhaya akula kuthelela thize ngoba abantu impilo le abayiphilayo yokuvuka ekuseni bezivela nje igwadla labo iyabiqhweka ingefanayo angisuze kube lothitho kodwa emadolobheni lapho abazwa khona ukulimala kulo kukhulu lapho abazwa khona ukufa ngendlala abakhangelane lama-renters abakhangelane nama-views izinto eziningi lapho bazavota bekhangele isimo abakiso ikakhulukazi esomnotho njengoba siphezukazi kathesa
Mnumzana Nempaware uyamuzwa ubaba uDube lapha uthi yebo emadolobheni bangavotela elinye ibandla emakhaya khona kanti kuhamba njani ngoba sike saxoxa lomunye osakhulayo ohlala emaphandleni othi kakazasebenze empilweni yakhe kodwa uthi lanxa kunjalo uzavotela ibandla lezanu PF kukhetho luzayo
ungakhangela ukuthi emakhaya umnotho wabo weyame kwezokulima so nxa bethola ihlanyelo bethola inkomo bethola ama-farming implements uzakhumbula ukuthi ngo-2018 iZANU-PF hub emakhaya yanikeza abahlali bemakhaya inkomo so umuntu ophiwe inkomo ngo-2018 nxa mhlawumbe ephiwe amahefa amabili ngo-2018 kuyathutha u-2023 segcwalisa isibaya so nxa sekubuya ukhetho asuacabangele acabanga njengomuntu ohlala edolobheni okuvuke siyaphanda siyafuna imali sifuna umsebenzi yena okwakhe konke kumlungela so njengokuthi komnumzana lo eli-interview le emalangeni adlulileyo ye emakhaya bazaqhubeka bevotela ibandla le-ZANU-P F ngoba owabo umnotho ama-needs abo they're catered for by ibandla le-ZANU-P F osekuletha isilela-ke kumabandla aphikisayo emadolobheni ukuthi wona azahuka njani abasekeli ngoba sibone iZANU-P F ithola ama-seats emadolobheni so kuye kuyena ukhetho lomnyaka ozayo lapho-ke amabandla aphikisayo afuze engathi khona athi pull up their souls cause ibandla le-ZANU-P F likhangele ukungena emadolobheni
umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe ubexoxa endaweni lomnumzana Difa Dube laye ohlaziya ezombusazwe singekehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa uvule usemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 lamhlanje koBulawayo izakhamizi zakoBulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukasenator Watson Cooper obemela amalungelo abakhubazekileyo sibigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugaino kumede saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 njalo ekuseni kusasa Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.